Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 29/4/2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
This year's agricultural show affords us an opportunity to reflect on the progress we are making in the agriculture sector.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uvule ukusemthethweni umbukiso wezokulima oweHarare Agricultural Show.
Ngaqalisa ukugula okwakungani yiflu, ngase ngisiya testa iCovid. Ngabanjwa kuthiwa ngipositive, umkami wathesta laye waba positive.
Udokotela odumileyo olilunga njalo ledale lephalamende aphinde akhokhele ikomiti yezempilakahle kuleli dale, udokotela Ruth Labode uchasisa ukumehleleyo aze abanjwe umkhuhlane we-COVID-19 kulabathile abadabuka ezwekazi le-Afrika abancintisa kukhetho lwalonyaka lweMelika bedinga ukungena ezikhundleni zendaweni ezishiyeneyo ezigoqela edale le-Congress. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Udokotela odumileyo olilunga njalo ledale lephalamende ophinda akhokhele ikomiti yezempilakahle kuleli dale, udokotela Ruth Labode uchasisa ukumehleleyo aze abanjwe umkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kwenzakala ngesikhathi iBulawayo isibhekane lokuqansa kwabatholakala beligciwane leli. Ingcitshi zezempilakahle zikhuthaza uzulu ukubana angayekethisi ekuqhubekeni ezivikela kulo umkhuhlane. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
I-COVID sibulele abantu abaningi emhlabeni jikelele, kodwa eZimbabwe ubusuveza ukuthi unganeno ngaphandle kwakoBulawayo lapho okhanya usuqalile ukukhwaza ngolaka. Lisiyajona ilanga layizolo koBulawayo bese kulabantu abedlula ikhulu abahlolwe batholakala bele-COVID-19. Leli gcikwane selibulele abangamachumi amahlanu lambili 52 kuleli dolobho. EmaThebeleleni South kutholakale abalichumi belalo, selibulele abayisifica minwe mibili. EmaThebeleleni North bathathu abale COVID-19, kwabhubha abathathu. Ilunga ledale lephalamende unkosikazi Ruth Labode osile kulo umkhuhlane uchasisa kabanzi athe wahlangana lakho ngesikhathi ephathekile.
Ngaqalisa ukugula okwakungani yiflu, ngase ngisiya testa iCovid. Ngabanjwa kuthiwa ngipositive, umkami wathesta laye waba positive. Ngangikhwehlela, ngitshaya likhanda, ngisehlile kukuphefumula, ngihuda, ngihlanza. Ngingasela le test emlonyeni la. Sasithuma abantu bayithatha imithi, udokotela omunye abuye azosibona. Sembona ungani umkhuhlane ulokhu siyaphambili. Ngase ngithumela imeseji ko-TB Joshua, ngathi ngicela uthandazelwa. Bathena bacela sifake ifoni, bazasithandazela through e-virtual. Bathi sebethandazile, mna ngazwa ngena ngumqando, ngahlanza lami, lo mkami wahlanza. Kwaba yikuphela kwama-symptoms khonapho.
Udokotela Labode uqhubekela phambili echasisa ngokusila kwabo yena lo mkakhe.
Basebesitshela ukuthi sibuyele siyethesta i-COVID futhi. Nangase sinza kuma for another week, ngase ngithesta lami ngaba negative. Yikuphela komkhuhlane.
Umkhuhlane lo ubuhlungu njalo uyadula ukuthi umuntu elatshwe inhlungu ezilethwa yiwo ngoba wona ngokwawo ungelapheki, kutsho udokotela Labode.
Ungachiphanga, into liyana inzima and iyadura.
KoBulawayo inani labantu ababanjwa yi-COVID-19 liyaliqansa ukwedlula ezinye indawo ezweni, lapho abezempilakahle sebekhuthaze uzulu ukuba ahlale ezivikele kuleli gcikwane eselibhubhise umhlaba. Udokotela wedwa Ndebele ukhuthaza uzulu ukuba azivikele ngaso sonke isikhathi.
Siyananzelela ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 usumemethe kanjalo elizweni leZimbabwe, ikakhulu esigabeni seMathebeleleni, okutshengisa ukuthi abantu sebelokuyekethisa okuthile ezindleleni zokuzivikela. Asiqapheleni bantu besemathebeleland bantu basezimbabwe ukuthi umkhuhlane lo usesekhona.
Uhulumende kanye lengcitshi zezempila kahle bakhuthaza uZulu ukuba aqhubeke ezivikela kulo umkhuhlane engayekethisi ekulandeleni iziqondiso ezibekwa nguhulumende labenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-World Health Organization ngoba awukapheli. Kunje eZimbabwe jikelele sebezinkulungwane ezedlula ezithoba minwe mibili asebetholakale belegcikwane leli elizweni lokhe liqhamukile ngombimbitho lonyaka. Abasile kulo umkhuhlane sebezinkulungwane eziphose zifike kwezithoba minwe mibili. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uvule ukusemthethweni umbukiso wezokulima oweHarare Agricultural Show lapho athe uhulumende wakhe uzaqhubeka esebenza gadalala ubana umuntu wonke athola ukudla okweneleyo elizweni kungabi lababulawa yindlala. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emkhosini wokupha imivuzo kulumbukiso, Mnangagwa ukhuthaze abalimi ukuba baqakathekise ukulima izilimo zokuthengisa. Ethi uhulumende wakhe uyathokoza kakhulu ngomsebenzi owenziwa ngabalimi ukuvuselela umnotho welizwe kungelani lenhlupho ababhekane lazo. Uqhubeke ethi uhulumende weZimbabwe uzimisele ukubeka imithetho lokuphuma lenhlelo ezizakwenza ukuba uZulu weZimbabwe athole ukudla okweneleyo.
This year's agricultural show affords us an opportunity to reflect.
Uhlelo lwalonyaka lwenza ukuba sicabange ukuba sisebenza kangakanani kwezokulima ikakhulu ekukhuliseni komkhonomi wethu.
Umnangagwa uthi loba nje ilizwe lilenhlupho elihlangana lazo, ukulima kuyinsika yentuthuko yomnotho welizwe esithi kumele abalimi baqhubeke ngomsebenzi omkhulu abawenzayo.
Ngesikhathi silungiselela ukulima kumele sifundisane indlela zokulima ezintsha. Kumele siqhubekele phambili ukuze siphakamise abalimi bethu.
Umongameli uncume kakhulu abenhlanganiso yeZimbabwe Agriculture Society ngokwenelisa ukuqoqa umbukiso walonyaka wezokulima ngalesi sikhathi eZimbabwe njengawo wonke amazwe omhlaba liphakathi kokulwisana lomkhuhlane we-coronavirus. Ingcitshi kwezokulima uMnumzana Matthew Nzima uthe loba nje uqakathekile ukuba umongameli atsho imizamo kahulumende ekuvuselela indlela zokulima kumele ancedise abalimi abazimiseleyo.
Ngoba uhulumende udala abantu besifa ngendlala noma kuyisikhathi sokulima noma ngaso sikhathi sokulima ehlele ukuncedisa. Kuyala khona kathi sikhanyelane lomkhuhlane lo we-corona. Kuyale khona ukuthi uhulumende anike abantu imali ezaneleyo kumbe ukudla okwaneleyo ukudla bedle. Kodwa seza ukuthi engakwanisa ukuthi ebancede ngesikhathi sokuthi sokulinywa kumbe izulu selisini. Asivumelani lakho and ambone ukuthi kuyayenza kube njani.
Ihlandla lalonyaka lalumbukiso liza ngesikhathi abalimi abaningi bekhuthazwa ukuba balime besebenzisa indlela zokugibha amagodi olubizwa ngokuthiwa fumvutsa, intwasa kumbe ugatshompo. Ingcitshi zithi lanxa uhlelo lolu lunganceda udubo olukhulu oluselizweni ukuba abalimi ngabalalwazi oleneleyo olokulima okungathuthisa ilizwe lenkohlakala ebakhona ekwabeliweni kwinhlanyelo lemfundiso phansi kwalolu hlelo lwe-intwasa. Umbukiso weHarare Agricultural Show wenziwa minyaka yonke ngoncwabakazi kodwa lonyaka wenziwe kulinyanga kamfumfu ngenxa yokuphazanyiswa kwenhlelo zokuqoqa ngokuqhamuka kwe-COVID-19. Abantu abeze kulumbukiso lonyaka bebebalutshwane kakhulu ngenxa yalomkhuhlane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Sokubotshwe abantu abayisithupha abagoqela amapholisa kanye labogatsha lwabachuphi ama-CIO besetheswa icala lokusebenza ndawonye lomkhokheli wenhlanganiso yabakumsebenzi wokwemba eZimbabwe Miners Federation unkosazana Henrietta Rushwaya kudaba lokuzama ukuphuma ngudlu legolide elibiza inkulungwane ezingaba ngamakhulu amathathu zamadola eMelika, US$300,000, efuna ukuyalithengisa kwele Dubai. Urushwaya ubotshwe ngomvulo ezama ukugada indizamtshina eHarare efihle igolide elilesisindo samakilogram ayisithupha 6 kg esikhwameni. ebuzwa ukuthi ubelithethe ngapi njengoba ubengela ncwadi zalo. Urushwaya utshele amapholisa ukubana belingelika sobumabhizimusi umnumzana Ali Mohammed ongomunye wabayisithupha labo abasebebotshiwe. Amapholisa abika ukuba abanye ababotshiweyo ngababili uDetective Chief Inspector Paul Chimungu loSuperintendent Shoko. Amalunga awe-CIO uStephen Chenjerai Tserai loRafios Mufandauya kanye loGift Karanda yena obikwa ubeqamba amanga ukuba laye ngowe-CIO. Abayisithupha laba bazamiswa emthethwandaba kusasa lapho uRushwaya laye aqhubeka ethonisiswa kudaba lwesicelo sakhe sokunikezwa imvumo yokuhlawula isibambiso sebail. Inhlanganiso yeZimbabwe Miners Federation yona yazise namhla ukubana isimise uRushwaya umsebenzi. Kulabathile abadabuka ezwekazi le-Afrika abancintisa ukhetho lwalonyaka lweMelika bedinga ukungena ezikhundleni zendaweni ezishiyeneyo ezigoqela idale le-Congress. Akula odabuka eZimbabwe kwamanje okhangelele ukuncintisa kukhetho lwalonyaka. Iningi lidabuka kwele-Nigeria, Ghana, Kenya lamanye. Ukuze sizwe okuningi ngalokhu sixoxe lomnumzana Busani Mbusontini lonkosikazi Priscilla Ndlovu. Abadabuka eZimbabwe asebehlala kweleMelika.
Ungakhala abantu beNigeria, abantu beGhana, baqala ukubuya endaweni yeMelika lapha nyaka eminingi kakhulu, abaningi futhi nabavele bazalelwa lapha. Thina abaningi sisanda ukufika within the last 5, 10, 20 years. Abaningi ngenxa evele uba umsikizeni khona ukuthole iminyaka emithathu engu-5 edlulileyo. So yikho kubangela ukuthi iZimbabwe ingabi njalo. I think waye waba lo mnye ujaha weshoneni e-New Jersey engakamuzwe runner for state position kodwa awuzange kumhambele kuhle. Kodwa I think sikhangela 10 years from now, I think amaZimbabwe azaqala ukungena. Okunye ade ngifuna ukukhuluma ngakho, yebo siyabona abantu bayahamba beyovota ngobuningi babo, but singakhohlwa ukuthi iMelika ilo hlupho lwalolu ukuthi kule electoral college. So i-numbers abantu abalayinayo besiyavota kwamanye ama-state akuncedi. Kumele ukuthi abantu ema-state anjengabo-California o-Texas kulapho kumele kube labantu abaningi abavota. UBiden awina lokho kungama-state okuningi okuncane, whether kuwina u-Atlanta o-Maryland kulabantu abamnyama kumbe ama-Hispanic, asoze kumuphe i-electoral college kuzama i-popular vote okwenziwa ngu-Hillary. U-Hillary wawina i-popular vote kodwa u-Trump wawina i-electoral college. So kule challenge khonapho ukuthi ubuningi babantu kwesikhathi akutshengisa ukuthi ozawina bani.
Nkosikazi Ndlovu, kwinokwenze ungacabanga ukungena kukhetho.
I-politics ye-America abantu be-America lapha engikhona mina. Ungakhangela ukuthi ngezinsuku ezizayo lapha eZimbabweni abahlala lapha if they wanted to run. If they state labantu abamnyama abalutshwana kakhulu, whether African Americans but abaningi abakhona ngama-African. I think the federal way kulabo councillor abe-Tanzania, they are starting. For instance, if I gave you an example of Patience Malapa, she works at Seattle, downtown Seattle. She's active. I'm sure if she ran for an office, she would get support. She came recently, but I think it depends on our states. Like our Western states and then Awala, the Oregon, the Seattle, Lalaka, Washington State, it would be easier for a Zimbabwean or another African to win. It depends on which minority groups, immigrants, California, immigrants are in Latin America, they are winning. Some of them, they become mayor.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu lomnumzana Busani Mbusontini ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kweleMelika lapho libazwe bexoxa loGibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni oluphuma enkundleni yokuxhumana eyeFacebook ekhasini leVOA Ndebele. Live talk lamhlanje uhlelo asihluzeni bomama sikhangela imikhankaso yokulimukisa uzulu ngemvukuzane yebele i-Breast Cancer Awareness Fund. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
abadabuka eZimbabwe abohlobo lwesishona abahlala kule Kenya sebelamaviki ambalwa betshengisela emigwaqweni besithi bayabandlululwa kulelo lizwe. Abantu laba abafika inkulungwane ezinhlanu 5,000 bathi kabavunyelwa lokuthola uncedo oluphiwa nguhulumende. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa usezivalele endlini kulandela imbiko ethi owangena endaweni lapho obekulomuntu olegciwane le-COVID-19 eJohannesburg. Isikhulumeli sikaRamaphosa sithi umongameli katshengiseli ukuthi uselomkhuhlane lo. Uthi uRamaphosa ufisela lo ahlangane layo ukuthi aphephe kumkhuhlane we-COVID-19.
UZulu uthi ukubotshwa kwamapholisa labachuphi ama-CIO phezu kwecala lokusebenza lo nkosazana Henrietta Rushwaya kudaba lokuzama ukuphuma elizweni ngudlu legolide esiyalithengisa kwele Dubai kuveza sobala ukubana abezomvikela balesandla esikhulu ekutshontshweni kwenotho eZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe le ntathelizindaba uMnumzana Simbarashe Nembaware lolwela amalungelo oluntu uMnumzana Mbuso Ofuzwayo onguye osungula lengxoxo.
Okwenzakale kuRushwaya kuyatshengisa ukuthi vele asiyonto yokuqala, bangabe babengakuqalisi njalo kuyakubonisa ukubana inotho yelizwe abantu bazidlela bodwa. Okwama-diamond aphila ilizwe kalizange labenefita ngalutho, igolide liyaphuma ilizwe kalibenefiti ngalutho. Okuthi botshwe lokhu asiyonto esingayijabulela. Masinyane uzathola ukuthi uzakhululwa. Ngiyakhumbula ukuthi kuye kwaba le ndaba yegolide labanjelwe ePlumtree lalo kwathiwa selitshontshiwe, vele yinto isindicate endala involve abantu abadala. So mbona ngazathi into yethu kuzuthi singathi ngoba umuntu ubotshiwe sesithi hayi sokusetshenzwa i-corruption yaliswa. I-corruption vele kayisoziliswe ngoba yiligazi labantu ababusayo. Abantu ababusayo vele bale-corruption, so abantu beZimbabwe bangakujabuleli.
Mnumzana Nembaware, ukubona njani ukubotshwa kwamapholisa lama-CIO phezu kwalolu daba?
Okubuhlungu Nkomo ukuthi it's a syndicate. Kulobulembu lapha ekutshontshweni kwenotho yethu. Ngakhangela ukuthi uRushwaya ukubotshwa kwakhe sokuveze ukuthi kulama-CIO ayi-involved, kulama-police ayi-involved, ongabantu esikhangela ukuthi yibo bavuze benjani begcine ukuthula belondoloze inotho yethu. But ke uma ngithi i-syndicate angitsho ukuthi ugcina ngayo uRushwaya. URushwaya inhlanzi encane in all of this. But lo mkhaya usho laye ule responsibility nje ukuthi ngoba ngubani ngikade ngumkhokheli we president we Zimbabwe Miners Federation. So uhlubone ukuthi ke amapolisa alobugwelegwela le corruption, inkokheli zenhlanganiso okumele zithungamele uZulu lazo zikhohlakela. Nxa umkhokheli wenhlanganiso yabantu yama miners abantu abemba umnotho phansi ecorrupt kanjalo, mina lawe sisele singa kuyadabukisa kakhulu ukuthi sithole isituation enjalo ukuthi umkhulu association yezokugejwa kwegolide ama diamonds and everything utholakala ephakathi kokusmuggler. Okay, so nxa ena emkhokheli smuggler otsheketshala bake okuthi ukuthi ke igolide abalitholayo abalihambisi e-reserve bank okumele kube lapho kugcina khona inotho yelizwe ayiyilapho. Uphuma lapho esithi uya nga uyisa eDubai, leyo mali azayenza eDubai ayisoke ibuye ku-reserve bank, ayisoke ibenefithe umnotho wethu.
Mnumzana Fuzwayo, bakhona abathi udaba lolu lungaba luveza ukulwisana okukhona kuZANU-PF, kodwa kube labanye abathi luveza ukuzimisela kukahulumende ukulwisa inkohlakalo. Ungathini ngalokho?
Kuyabotshwana around ama-factions. Yinto disaziwa ngenye igroupu ngoba uma kuthiwa kwankona buhambe wabotshwa yi-military intelligence, yena bencediswa ngama-CIO lamapholisa. Then kuyakutshengisa ukuthi how rotten our country is, especially ama-security services ethu. Nokuthi uhlupho lwethu esilalo elizweni asiyoma-sanctions kodwa i-corruption, le misgovernance, labantu abafuna ukuzisuthisa. Ukuthi i-corruption ingaqedakala njani kunzima ngoba iyenziwa kakhulu yibona labo abaphethe intambo. So mbona ngazathi ukuthi sithi zaphela masinyane ingaqedwa ukubana umphakathi uphakane uthi enough is enough, akume lokho. kodwa singathembela lapha abaphetheyo ngibona ngazathi umulandela okwenzakala kuyakubonisa ukuthi vele bangcolile banuka yona i-corruption so asibo bantu esingabakhangeleli ukuthi bazayima ungakhangela ukuthi ngemva kweviki ephelileyo ubekubotshwe u-deputy minister we-health laye kwangani kuyathintathitheka wathintwa labakhulu so ngibona ngazathi kuyabe kuhlupha ukuthi labona lapho ungakhola ukuthini kuyabe kubiselwana so kunzima indaba yeZimbabwe ngoba kuliwa ama-factional fight ungabona sokubotshwana it's about factions
Nemba Ware kungaba ngezombusazwe na
uzananzelela ukuthi umongameli olizwe kwakhuluma ngomnyaka odluleyo ukuthi bazwile ukuthi kulabantu abanjani abatshontsha igolide abatshele ngama-officials eDubai ukuthi kulabantu abaletha igolide lapha ngendlela engakwemthethweni so it has taken 1 year ukuthi kubotshwe umuntu singazi ubudlala ukuthi ngobeqiniso yini sizawuthawula uShwaya isihlobo sikamongameli u-ED now xa sokubotshwa uRushwaya uqale waphi ibail esuke ezivule wathi hayi ibail yakhe isinanisikhishiwe so sokumele ahlale ngapha esitokisini ngoba ngumuntu ongakhona ukubaleka ukuthi sikuhlanganise lezi zinto ezikhona kuzani PF angazi njalo ukuthi ke alright ongabe elamandla ayedlula kamongameli ukuthi kophani isihlobo sikamongameli ngubani njalo ethembeni ngaphandle ukuthi nxa sithi yena umongameli nguye ovumele ukuthi isihlobo sakhe sibotshwe
umnumzana Simbarashi Nembaware yintatheli zindaba limnumzana Mbuso Ofuzwayo olwela amalungelo loluntu ababili labali libazwe bexoxa lo ntungameli Nkomo we Studio 7 Umfumfu inyanga yokukhankasela ukulimukiswa kwabantu ngemvukuzane yebele i-Breast Cancer Awareness Month. Ngokunjalo izakhamizi zemzini ethu zanelenkulumane kobulawayo. Zizancedakala kakhulu ngohlelo oluqoqwe ngabenhlanganiso ezizimeleyo zakobulawayo ezilwela ilungelo labesifazane. Lolu hlelo luzanika ithuba izakhamizi ukuba zihlolwe lomkhuhlane kungelambatalo kusasa emzini wenkulumane. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela i-Women Institute for Leadership Development isebenzisana lezinye ezimbalwa zakobulawayo ziqoqa inhlelo zokuhlola imvukuzane yebele ngaphandle kwembadalo imfundiso ngokudla okwakha umzimba kanye lohlelo lokuqinisa umzimba ngomgido wezumba. Umkhosi walolu hlelo wenzelwa enkulumane hall eduzane lendaweni yamavinkili yekosekusile shopping center kusasa ngolwesihlanu mhla ka 13 Mfumfu kusukela ekuseni ihola lechumi kusiya kwelesithathu emini yantambama. Unkosikazi Duduzile Mathema isikhulumeli senhlanganiso yeWild uchasisa kabanzi ngomkhankaso wabo wokulimukisa uzulu ngomkhuhlane wemvukuzane.
Mhla ka 13 Mfumfu la mhla ka 31 kuzabe kulohlelo lapho omama abazabe benikwa imfundiso mayelana le breast cancer. Omama abazabe befundiswa ukuthi ma bebodwa ezindlini zabo bangenza njani ukuthi bakhangele ma benakanela ukuthi bangabe bele mvukuzane eyebele.
Udokotela Mthabisi Bebe uchasisa ngokwelatshwa komkhuhlane lo.
Nxa i-cancer ingabanja ikubo stage 1, stage 2 sulako ukuthi uphongu operate nje. Bekhiphe imvukuzane ivele lisale likhona. Sometimes khitshwe lonke. Kodwa nxa i-breast cancer isisuke yamamatheka yabamba umzimba wonke lamathambo ayisa operate. Kuyasokumele ukuthi umuntu achiswe ngethiwa nge-radiotherapy njalo enathe amaphilisi okuthiwa chemotherapy.
Isakhamuzi semzini wenkulumane unkosikazi Sifiso Nyoni ukhuthaza abanye ukuthi basukumele phezulu bayehlolwa ngoba besehluleka ukuthi babhadalele ukuhlolwa.
Mina ngithanda ukukhuthaza omama bonke ukuthi nxa kufika izinto ezinjengenhlelo ezizokusincedisa thina sonkomama kumbe obaba ukuthi nxa kuyukuthi kukhona usizo esilutholayo ngoba esikhathini esiningi abantu abaningi bakhala ngokuthi imali yokuthi bahambe bayehlolwa kodwa nantu lusizo lukhona asambe nini ngobuningi bethu siyehlolwa.
Okugcizelelwe ngesinye njalo isakhamuzi senkulumane unkosikazi Gladys Dube.
So liyakhuthaza bomama lingasalele emuva hambani liyehlolwa yimahala.
Osakhulayo unkosazana Michelle Ncube uthi ukuhlolwa umkhuhlane wemvukuzane akukhethi ukuthi umuntu usekhule okungakanani.
Akukhangelekile ukuthi ukhule okungakanani, but kuqakathekile ukuthi ubekwazi ukuthi umzimba wakho usesimeni esinjani. Kuqakathekile ukuthi ubekwazi ukuthi ulawo lowo mkhuhlane kumbe awulawo.
Abezempilakahle bathi kuqakathekile ukuthi abantu bathole usizo ezibhedlela kusasemasinya ngoba imvukuzane yevele iselapheka nxa umuntu ephange wayabona odokotela. UZulu ukhuthazwa ukuthi laye ahlale ezihlola njalo nje ukuba kungabe kuleqhubu ebeleni lapho kusenzeka ayehlolwa njalo ngodokotela langemitshina yakulezi nsuku iscreening kanye ngomnyaka. Bakhuthaza njalo obaba ukuba bazihlole ngoba labo belakho ukuthi bahlaselwe imvukuzane le breast cancer, laloba inani labesilisa elibanjwa lumkhuhlane liphansi kodwa basengozini labo. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umanyano wezinkonzo weZimbabwe Christian Alliance namhla unikeze impahla zokusebenzisa ukuvikela iCOVID-19 kuma-quarantine centers eBeitbridge leSkoveni. Njalo izolo ubuseGwanda, umqondisi walinhlanganiso umfundisi uSensivanda uthi basebenzisa uncedo oluvela kugatsha lukarhulumente weBhilithani oleForeign Commonwealth Development Office olukhangelele ukuncedisa izigaba seMathebeleland North South lakanye laseNkabazwe lasedolobheni lakoBulawayo. Asizweni echasisa okuningi ngomsebenzi wabo kungxoxo ayiqhubele uSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Izolo besiseGwanda lapho esifike khona sasizana labo ku-quarantine center ekhonapho eGwanda. Njalo namhlanje besiseBeitbridge ule quarantine center nasa center le yiyo ekhangela abantu ababuya bevelele South Africa, njalo ibahluza ukuthi abane behambe kuma provinces abo, abane njalo ababe betholakale belomkhuhlane behle behlale khonapho. Njalo ke siqedise ilanga lethu namhlanje sesesikhoven lapho okulabantu abasuka bevelela ePlumtree.
Okuyikho elikunikeza abantu kulezindawo kuyini njalo likuthatha ngapi?
Izinto esizinika abantu lezi sezifana lokuthi siletha ama-tank la anamakhulu okugcwalisa amanzi, ngenxa yokuthi izakhiwo lezi ezigcina abantu ema-quarantine center kuyabe kudingakala ukuthi kube la manzi ngaso sonke isikhathi. Ikanti ize singacitsha kwezinye indawo lapho kulamabhokolo khona baba lodubo, ngakho sibanika ama-tank. Njalo sibanika iy'ngubo eziningi njengoba indawo lezi eziningi azilamtshina eyokugezisa izingubo. Nxa ziziningi kuba lula ukuthi umuntu angaphinde ingubo adithethwe ngomunye umuntu, kodwa abele ngubo zabo. Sabanika amasepa, sabanika ama-sanitizer, sabanika njalo imitshina yokufefeza bekwanisa ukuthi amagcikwane la babulale ngemithi eyabe ikhona. Njalo sibanike lembheda, besibanika imatrasi la ilana kwansi ukuklineka ibe ingabi lamagciwane. Njalo sasesibanika le mpahla ezingadingakala ngabomama labantwana, sengathi ngama-sanitary pads, ikanti njalo lezithubo zabantwana ukwenzela ukuthi nxa umuntu ezithole sekhonapho athole izinto zokusebenzisa. Siyananzelela ukuthi iBeitbridge yona ngwayo nje sizwe namhla ukuthi sikhuluma kanje namhlanje sokudlula abantu abayedlula 10,000. Konke lokhu sikuncediswe iForeign Commonwealth and Development Office, kudala yayithiwa i-DFID but seyatshintsha ibizo layo to Foreign Commonwealth and Development Office, i-UK aid. Yiba basinike inani le-United States i-$70,000 ukuthi sithenge sincedise for the next 3 months. Siyababonga kakhulu, imali le sisiza abantu bakithi, njalo siyathemba ukuthi izinto lezi zizangena zincedise abantu kwezethu lo mkhuhlane ungamemetheki.
Lo ngumfundisi uSenis Vanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseBybridge. Bowothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Udokotela odumileyo olilunga njalo lethale lephalamende uRuth Labode uchasisa okumehleleyo aze abanjwe umkhuhlane weCOVID-19. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje oluvalelisayo noPraxedes Jeremiah.